Yeah, I saw the funding now. So this is just the amount of $50,000. So what's needed to termination? So what's my young girl got 77 names?
Bavela and Pavan.
Bavela and just the NAO, Bavi, a court, Bavi, just as well. I was excited to be a court. Bavi and then the end of the different place. However, the 7 names. Bona haba habe maphandleni or elsewhere ngoba aba asazani sibaningi.
Ungasichazela ngamafitshane ukuthi kuhambe njani emthethwandaba ukuze icala leli belilahlele khatshana.
Le mthethwandaba kwakhona kasisangenanga. Sithene sindile court sama after wasi kwathiwa khona kuthiwa kakula cala hambani. Sazange singenele court kwakhona.
Kodwa laphana kuthiwa belibotshiwe belingaphi?
Sabotshwa sisande ukuphuma emakhekhe. Sasiyimbona sasiye 7 kilometers kume emachek. Intekhi baqala basithele sinzitekhini esiqala siphume emachek. Basimisa thina sasizihlalele simele sizule liphezu. Phezulu lathi selithele lapha babe besika bathi lingasadlule eliphambili. Into eliyenzayo ayikho emthethweni. Izulu lathi liphela thina sabe siqhubeka ngohambo sahamba. Basebe siyasithola-ke sesiphambili ku-7 kilometer phezulu sifike emachek. Basebe sibopha basilithele emuva emachek. Asange silale selithini ama-lawyers ethu abuya ebusuku babuya nje ntambami bengingambona bengingama-10 sasesirelizwa ya sasesidingenye indawo kodwa sirelizwe under i-custody yama-lawyers bathiwa sibuye esikhothi namsesi.
Ayikho enye ingcazelo abalinike yona yokuthi kungani balibopha kungani baphinda balesula leli cala.
Okokuthi wayi bengasalibekelanga icala phambili asikwazi kodwa sathi siboshwa satshela ukuthi sibotshwa ngomthetho iposa bon ngeninto asekuthiwa khona thiwa senze because i-criminal innocence but sine singasayanga ekhothi-ke kodwa icala kwakuyilo lona leli kwathiwa futhi samatsha singelanga mvumo kodwa thina imvumo sasivele sitiye sayithiwa yimanikhalendi sakliwa yimashonalendi sakliwa yiharari i-problem i-hard copy kunesikehani so sesabatshengisa i-soft copy sayiyala bathi bafuna i-hard copy so sagcina-ke sesimiselwa khona.
Lalithe lizafika mhla ka-19 sokuzaguquka lokhu.
Hayi sibona sizafika mhla ka-19 ngoba khathesi sesiku-68 kilometer pek sesiphumile amarondela sesikhangele khona le-harasi.